Siyalambulela kuStudio 7 ngensonto mhlaka 10 kuZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selithole iholo lazo, iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki.
Ukuthi ukuthi kona izinto ukuthi basebenzeni kunzima because abaningi labo balabantwana okumele babhadale ama-CCs, abanye kathesi bakuholide kumele batravele, so ukuthi bazivula imali yokuthi bona kufanele ukuhamba and then babhadale ama-CCs singahlupha.
Inhlanganiso yeWoza ithi kufanele ababalisi bephiwe imfanelo zabo njalo labantwana baphathwe ngemfanelo ukwenzela ukuthuthukisa izinga lezemfundo elizweni. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kuqakathekile ukuthi laba abasakhulayo bona bayenze ama-decision akhangela ikusasa yabo neminyaka ezayo. Ngoba umuntu kufanele ezizile kwaukuthi hayi ngingasetinaisanga ngibaukuthi ikani help myself ngenza ama-decision alesisini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selitholile iholo lazo, iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Neva Nyahunzwi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North.
Ukuthi bazuzile ama-salaries happy, but bayakhalala because kulama-deductions ayenziweyo kungela any consultation. And then ama-deductions wona lawo yiwo abakhala lawo kakhulu ukuthi kona kwakumele at least u-employer at least a-consulte either ama-members kumbe even ama-representatives ama-members. Ama-deductions angikhona vele they are just too big considering ukuthi kona awula any salary increment for the past 4 years. And the initial agreement was that if ngangela any increment asuzekube lamanye ama-deductions kukhona ama-meters. But unfortunately ama-deductions nalawo is about 7.5% of the gross salary ka-teacher, and that is adding up to almost around the 40 to $58 kwabanye.
Bona ababalisi bathini izikolo zivulwa?
Okwakathesi bakubona ukusebenza bangasebenza sibile, but uhlupho yokuthi kona izinto ukuthi basemsebenzini kunzima because abaningi labo balabantwana okumele babhadale ama-school fees, abanye kathesi bakuholide kumele batravele, so ukuthi bazivula imali yokuthi bona kufanele ukuhamba and then babhadale ama-school fees singahlupha.
Sesikhangela njalo ukuwa kwemali yerandi eSouth Africa, sisikhali kakhulu khona ngapha eMathebeleland North. Lisetshenziswa kakhulu yini?
Ya, emathebeleni yabona iyakhathaza kakhulu ngoba irandi besiyisebenzisa kakhulu kakhulu emashopu wonke vele emasinoti because abantu abaningi lapha vele ba-survive ngamarandi. But okwakathesi singangena kumashopu amaningi then labantu avuna irandi because they can sell value. So ukuwa kwerandi vele sokuthukileyo kakhulu because amasikazi labasakwanisela ukuthenga abanikele namarandi abathingiseleyo nabangane.
Lo umnumzana Neva Nyahunzwi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ, sixoxelaye esewange. Ukusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWomen of Zimbabwe Arise, iWoza, yona ethi lonyaka izaqinisa umkhankaso wokuthi abantwana bonke benelise ukuya esikolo, ithi kufanele ababalisi labantwana bathole imfanelo zabo ngendlela yokuthuthukisa ezemfundo. okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo lesiphatha amandla salinhlanganiso uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Yikho sikhangela kuzothi kumele umbalisi la ebe nethokozi liya athakazile umsebenzi wakhe abe nesithisekayo engathi nxa isebenza ekhabanga ukuthi ai ngiyahola lengiyahola lithi manje ai ngomntwana nami ngenzela ukuthi ngigodayela umntanami esini layo ngilenzenye nxa ngingavela umkhani ngenzela ukuthi izinto ezinjalo kumele umbalisi akhangelele ukuthi wena sibonile ukuthi bayaphiwa yonke imfanelo esikole ukuthi wena bena bakhiphe ukuthi bayafundisa ngabe abantwana abafundisayo bahlanzekile bagezile ngabantwana abandlulile ngamkhulisa ukuthi inxa umbalisi eklasini komntwana lowo ulambile umthutha njani umntwana lowo ukuthi acabange ngoba esikhathi uyalamba ukucabanga kwakho ingqondo zakho azisebenzii indlela eyiyo so sikhangele ukuthi ona amalungelo oluntu aku-Bill of Rights akhona sibe kusekele asifithisele ngawo eze impilo yethu ezikoleni imfundo yethu ihambe ngendlela eyiyo esikhangelele ukuthi ona
uNkosazana Magodonga Mahlangu isiphatha amandla senhlanganiso yeWoza sixoxelaye okobulawayo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Umculi olodumo eNgilandi uBusimhlanga osanda ukuthola isicoco kulelo lizwe esinanza umsebenzi wakhe uthi amalungiselelo akhe okwethulela abalandeli bakhe idlalade elitsha ngePhasika ngomabasa asesemaphethelweni. Ubusi odabuka eGwelutshena enkayi njalo odume ngokucula lokusina usichasisela okuningi ngalolu daba.
Hayi kukhona ukuphekwayo mina njalo ukuthi ngona angizi kuthiwa angizibophi ukuthi ngizocula lokhu kuphela ngizohlabela le gospel. I-gospel ngiyahlabela iswela so kathesi ngizama ukupheka ilokhu zeni ingoma ze-gospel zavele zikhona ziphekiwe but sokumele ziphekisiswe zirekhodwe ziput together and stuff like for i-Easter bengisenzela ukuthi iphasika mayifika kube le ngoma eziphumayo and most of the times kade ngicabanga ukuthi ma ngikhipha idlalade phakathi kube kumele kube le ngoma yomtshato umbe yi-1 leziyi-2 ngoba ngifuna ukuthi ngibe recognized izubuzimhlanga ocula ingoma zomtshato as well because umtshato into engiyithandayo kakhulu. I adore weddings, I enjoy, ngiyakholisa, ngiyanikwa ngijabula ma ngihlabele emtshadweni wabantu. So yikho khonokho engikwenzayo. Zikhona ingoma already zi-composed already, they are there but okusokusele ukuthi zihambe ziyolokhozwake ziyepheka kahle studio.
Uyalalela abanye abaculi
kakhulu? Wo, ngiyathanda ukulalela abanye abaculi and njenga these days so kulomnye umntwana owasekhaya obathi ngu-Awakhiwe umntwana lo uyenza into engijabulisayo kakhulu ingane encane umntwana omncane osalokhuza ngihlala ngikhuluma naye nje ku-Facebook ngimtshela ukuthi you know what into yenzayo inhle kakhulu bambelele omajaha wodwa Ndlovu ngiyabalalela ama-musicians amaningi vele kuyalalobu sesisibusa Incube ngesikhathi sami ngiyasilalela imusiki yasekhaya mina ngiyahlanganisa imusic no angilalele imusic yasekhaya kuphela ngiyalalela imusic yamanye amazwe Nigeria o-Uganda obanye bona ukuthi ngikhona abanye bayenza njani bacula njani umculo wabo uyabona so ngiyenza njalo iswo. So ezinye ngizohlabela seza amanye ama-language because ngiyathanda ama-language.
Lo ngumculi uBusimhlanga obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseNgilandi. Asizweni umculo wakhe odumileyo othi Wedding.
Mother.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lela kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwabatsha abasakhulayo. Igama lami nguChris Gande, ngimele uNtungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana nomagugu kwabancube. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi umnyaka wona low esiwuqalisayo kwabasakhulayo unga umumetheni nxa ukhangela ukuthi akula misebenzi, izikolo lazo imali yadula lokunye kunjalo?
Ya, ngokubona kwami mbona ngani yindlala esiphayo kakhulu yena leyisikhuluma ngayo, ngoba uyathola ukuthi khona nabazivele kungasebenzi.
Manje nxa sikhangele kwezombusazwe singathini kwabasakhulayo kulo umnyaka esiyandise ukuzwa ukuthi yibo abasetshenziswayo ekwenzeni udlakela lokunye okunjalo, ungathini nxa ukukhangele khona?
Into yakhona inyawo zenzima, ngoba ekuqinisweni umuntu odizekileyo uyafuna ukuthi athole into engangeyesithi. Ngokunjalo-ke yinto esetshenziswa ngamapolitiki nje naleyo ukuthi abantu vele badizekile, kodwa izinto ezingena esithini izinto eziyiqoka yizo abantu abazisingayo. Sebesuka-ke sebesebenzisa abantu bezinto ezinjalo. But kuqakathekile ukuthi uma ungumuntu kwesinye isikhathi ukhangele impilo yethu langephambili, ngathi nibe duze ukuthi khona ingadakathesi nina. Kumele ukuthi izinto ezifundise ukuthi ingadakathesi kumele ukuza kuhlale kukhona yonke isikhathi. Ngokunjalo-ke mina bona ngani kuqakathekile ukuthi labo abasakhulayo bona bayenze ama-decision akhangela ikusasa yabo ngeminyaka ezayo, ukuthi nganamisha ungena ngomuntu angavusiphezuswa ngabantu ikusasa yakho ebuyayo kaliyizikhamuza zokuphaphilile. Because ungasebenzisa isikhathi esingizisazeni khonapho khonapho, kodwa nake ungaba ngumuntu kwanele ezindlini ezokwazi ukuthi hhayi nganingasetshenziswanga sizasekuthi ukuthi ukuthi I can help myself ukwenza ama-decision alesi sinto.
Ke sikhangele lona udaba lokubana abasakhulayo batshona bengabantu abetheswa amacala okwenza ukungezwa lokunye okunjalo ukudakwa, ubona ngani lo umnyaka uzaba unjani nxa sikhangele khona?
Vele khona ngayo abasakhulayo bayenza ama-YouTube kungenanto yokwenza.
Hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalela isuzulu.
Hayi siyabonga balaleli.
Hello ke bekungosakhulayo uNomagugu Gwabancube ebesixoxa la kuhlelo lwabatsha. Igama lami nguChris Gande ngimele untungameli inkomo weStudio 7 ngithi lilale.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Asizweni umculo kamama kaNo lamagabazi belondathi Mkhize abesithi Highlanders. Mkhize besithi Highlanders. Ukuzigqiba ezalamhlanje esikhangele ebesilazo. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selitholile iholo lazo. Iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki. Inhlanganiso yewoza imfanelo ukwenzela ukuthuthukisa izinga lezemfundo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.